kuyinto enhle ukuthi isikole sise singakhweli kungakhweli imbadalo yezikolo njengabazali siyakuthokozela ukuthi kube njalo kodwa akasithandi kuphela ukuthi abantwana bahambe baye esikolo sifuna bayethola imfundo efaneleyo ukuthi kutholakale imfundo efaneleyo ukuthi lezi zinto ezincedisa abantwana ukuthi bafunde kumele zibe khona xa uhulumende njengoke sitsho ukuthi kakungakhweli ischool fees kuyinto eqondileyo kodwa sekumele yena athenge izinto lezi ezinye ezidingakalayo ukuthi abantwana bafunde ngazo ngoba ichoko yokubhala konke okudingakalayo kukhwelile sekwaqansa sekwatshintsha kusafani lanyakeni ngakho-ke kumele bakukhumbule khona lokhuyana ukuthi bona bazithenge lezo zinto ukuze abantwana baye esikolo bayefunda bangayi esikolo besiyadlala ngokuba zingekho izinto zokuthi bafunde
zona ubona zivulwa yini izikolo njengoba ababalisi labo bekhanya bejamile besithi bafuna ukwengezelelwa iholo labo
kuzaba nzima ukuthi izikolo zivulwe ngendlela okungakhona ngokuba amatitshala kawabhadalwa ngendlela efaneleyo ukhumbule ukuthi amatitshala ngabazali so nje ukuthi ngutitshala olaphana kumele ukuthi athengele umntanakhe ofunda kwenye indawo izinto ezifaneleyo meyenza abantwana athengele abantwana ukudla kumele abhadale lokhu lalokuyana kumele abhadale irenti ngakho-ke kumele hayi nje bengamatitshala kuphela wonke umuntu osebenzela uhulumende nosebenzela i-private company bamele babhadale imali ehambisana leyndleko zanamhlanje yingakho sisithi thina kumele uhulumende akubone ukuthi konke kume ngendlela efaneleyo kakwanelanga ukuthi uthi wena ngakungakhweli i-school fees kumele ukwazi ukuthi izinto leziyana ezesikolo ezidingwa isikolo ebeziyaba yimbangela yokuthi kukhwele i-school fees wena uyazithenga njengohulumende ubhadala amatitshala abantwana babe lokudla kokuthi basuke bedlile isikolo baphenduke bazokudla njalo
intengo yendingeko zesikolo yona imi njani nxa sikhangela izinto ezifana lama-iyunifomu lengwalo zokubhalela
seyaba phezulu ngendlela ethusa okunye okumangalisayo